ndaba ku VOA Ndebele.
Walambukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesithathu umhlaka ekuseni ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje eZimbabwe nemanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le Workers Day elinanzwa namhlanje ngo-1 May. Izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudlula kwempahla lokusilela kwemisebenzi.
Siyabe sifundisa ke ama members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ukuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe lihole.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethule ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho welizwe kulokube egcona labo athi bafuna ukutshengisela.
Kwakuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela ukuthi lo yabe thethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. Yiyo into abayihambela empini. Kakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. eZimbabwe elimanyana lamazwe omhlaba namhla okunanza ilanga le Workers Day. Izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokusilela kwemisebenzi. Izisebenzi zisola njalo uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho, wona oqhubeka utshabalala. Kodwa embikweni wakhe oqondane le Workers Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze izisebenzi ukuthi zibekezele ngoba uhulumende wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izananza leli langa ngemibuthano elizweni lonke, njalo umkhosi wayo omkhulu uzaqhutshwa eTsivarasikwa eHarare. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele untungameli inkomo yeStudio 7 ukuthi lanxa esola uhulumende ngokwehluleka ukuthuthukisa impilo yezisebenzi, ukhuthaza lazo izisebenzi ukuthi zibambe ziqine lapho ezikhona.
Sikala ke sikutshela ke ama-members lalaba nje abadinga umsebenzi ukuthi asigcine nini imisebenzi yethu. Singayigcina ke imisebenzi yethu ngendlela ezithize ukuthembeka emsebenzini. Ukuze phela ke laba abasichathileyo bagwabe ngathi phela. So kuqakathekile ukuthi siziphathe ngendlela enhle ukuze sithole imali, sikwanise njalo ukuthi sibuyele ke kubaqhathi sithi sifuna eyini. Ama-services esiwanikayo ke abantu, siyaye sihlangane lendaba zokuthi abantu bathi eshopu nje kangeni ngokuthi izisebenzi zangikhona hhayi ziyathuka njalo kazinazi ma-customer. So siyabe sifundisa ke ama-members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ukuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe liholo.
Nxa sikhangela nyakenye ela kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, singathi njengoba umnotho uqhubeka nje usadalala, zikhona yini izisebenzi ezinenge ezilahlekelwe yimisebenzi? Kumi njani khonapho?
Okwamanje baningi sibili esingathi bayazisebenza. Abazisebenzayo phela yiyo imisebenzi esikhona, abazisebenzayo yiba sebebaningi ke ukwedlula laba esingathi khona bahlatshelwe isithupha. UZulu lapha nje omningi uyazisebenza, kanti ke lalo othi uhlatshelwe isithupha akubonakali phela ukuthi uhlathele isithupha njengoba nje nga kungala phenjeni njalo engasoze akwanise ukuzikhuphukisa esikolo angakwanisi ukuthi asilise imuli yakhe. Uyabe ungumsebenzilwane phela, umuntu ahlale engumyanga yena evuka ekuseni. So esikunanzelelayo siyikuthi nje ayimsebenzi kodwa ayise imisebenzi esasiyazi sikhula, imisebenzi yakudala owawuziqhenya ukuthi ngihlatshele isithupha phela ukusinika ithunzi. Hayi, akusela abantu abasebenza nje ungani umuntu ongasebenzi nxa uhlangana labo. So ngathiwa loyo osebenzayo ke ungcono. Yibo ubunzima obukhona ukuthi umsebenzi, hayi akusela msebenzi, abantu bayazisebenza nje.
Lowo ngumnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Iningi lithi kufanele uhulumende alungise umnotho welizwe kulokugcona abantu acabangela ukuthi bafuna ukutshengisela ngalolu daba. Lokhu kulandela umbiko osanda ukwethulwa ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema, othi ibandla le-MDC liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni lo umnumzana Matema uthe kulempawu ezikhomba ukuthi MDC ijonge ukwenza lokhu ngemva komhlangano wayo weCongress ngenyanga ezayo. Sixoxa lo mnumzana Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele iParliament ekubandla leMDC ngalolu daba.
Asazi ukuthi kuyabe kungekho yini emthethweni kumbe kunjani, kodwa iqiniso elikhona ukuthi awungeke wagenqula uhulumende owayevele engangenanga ngomthetho. Uhulumende ongangenanga ngomthetho awungeke wathiwa khona kusasa bamgenqule ngaphandle komthetho. Umnangagwa kuyaziwa ukuthi ukungena kwakhe laphana akawinanga. So abafuna ukumgenqula laba ngabantu asebenazelela ukuthi hayi ugcobo kayisilo lwakhe umnangagwa ukuthi ebuse leli lizwe. Ugcobo lokuthi kubuswe leli lizwe lukumnumzana uChamisa nguye okufuza ukuthi ngabe kathesi usesitate house aluba izinto kazihlanyi ngendlela ezihlanya ngayo. Labo abafuna ukumgenqula ngabantu asebethatha i-advantage yokuthi sebenazelela ukuthi umuntu wonke kasafuni. Bengikhuluma lezakhamizi nje khonapha ngihamba khathesi ku-constituency yamabantu bengitshela ukuthi hhayi akusela ngenye indlela. Sesidinga amalori asithwala sihambe siyegcwala sonke ezistridini. So-ke nxa bengamgenqula asikuyali ukuthi bemgenqule. Yabakwenze khonokho kodwa singasoze sikuvume yokuthi nxa bethe bamgenqula kuphinde kungene bona njalo abangakhethwanga. Siyabe sifuna ukuthi nxa bezamgenqula bemgenqule bese besithi lo onguye wangena ngendlela owayifuza ukuthi evele engene laphana kabe nguye ongenayo. Ngibona ngani baye belungisela iZimbabwe okuyikho okufuza ukuthi kwenzakale.
Kodwa khona bungaba bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abafuna ukwenza khonoku?
Ngibona uThwenga koBulawayo amalanga amathathu amane adlulileyo ele convoy edlula ekaMgadi. Umgabe sasimazi ehamba ngenkalakatha yeconvoy eyabile izimota zamasota ilengisa inyawo iphethe inkalakatha zemibhobho lama-ambulensi lawo le mduduzo angikwazi ukuthi ngemingaki. Ngubone lokho ekwenza uThwenga koBulawayo saze samangala ukuthi kanti namhla sokubuye bani. Lokhuyana kithi kuyisikhombiso sokuthi hhayi liqiniso sibili ukuthi khona umbuso phakathina kwalaba bantu bezanu-P F ngalisutshintsha uThwenga nganisethatha into yakhona sekhijima nayo.
Ukhetho lusiyafika kuyaba kulungiselelwe yini lokhu elijayele ukukufuna ukuthi kulungiswe phambilini kokhetho?
Thina into esidingayo yinto eyodwa nje, sifuna umbuso uye kulowo muntu oyabe ekhethwe ngabantu baseZimbabwe. Ukuthi phakathina kwezigebenga ezimbili ezezana uPF umbuso osutshintshile wasuka kwesinye isigebenga waya kwesinye kakusiphazamisi lokho esikukhangelele phambili. Abantwana beZimbabwe bafuna upresident onguye ababe bemkhethile bona. So nxa kuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela yokuthi loya bethethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. abantu bekhetha umongameli abamfunayo. Lokho asoze sayekela ukudinga ngoba labo bathi besiye empini yiyo into abayihambele empini. Babehambele ukuthi kakube le one man, one vote. Kakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende ekubandla leMDC ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBinga. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Untombazana oleminyaka elithumi lesithupha i-16 uThembelihle Gombora obefunda eSt Bernard's High School e-Old Phomola kwaBulawayo ubikwa ezibophele ekamelweni langakibo lapho ahlala khona logogo wakhe ngemva kokukhuzwa ngokungalali endlini okwamalanga amabili. Iphephandaba le-The Chronicle lithi untombazana lo olabazali abasebenza eSouth Africa wafika ekuseni wathunywa njalo wachisa isitshebo wasithela amanzi wayazibophela. Uchiyele abangane bakhe umbiko kuWhatsApp engakazibopheli kodwa akwazakali ukuthi umometheni ngoba amapholisa ayithethe umakhalekhukhwini wakhe. Uyisekazi uthi ubengatshengiseli ukukhathazeka. Umsekeli kamgcinisihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya lonobhala jikelele uIsrael Moyo sebemisiwe umsebenzi wokwesikhatshana kulandela isinqumo sabo esokungaqhathi okwesibili isiphathamandla saleli qembu uNhlanhla Dube. Lokhu kulandele umhlangano weboard lomgcinisihlalo uKenneth Mhlophe izolo abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokwenza lokho kodwa bona bathi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Inengi selilindele ukubona ukuthi kuzowela ngaphindu kulo xaxa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Ya, into embona zihlupa abantu kakhulu emakhaya la. Sokulaleni inhlanganiso lezi ezithi ziyasiza abantu zisebenzisa abantu kodwa zingababhadali ngendlela engemfanelo. Ziba eqise ezinye izinyanga zisebenzisa abantu ngenxa yokuthi zikhangelele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu uma besithi lapha abantu bangobavuma zonke ngoba bedubeka. Njalo enye into engiyibona ezigabeni zakithi lapha akuselabo sebhuku. Sokulabantu ababanjiswe ubusebhuku abangakwazi ukwenza umsebenzi wokusiza abantu ngobusebhuku babo. So besifuna into njengaleyo i-government ikilandelele ibheke ukuthi kanti abosebhuku labo ngabalungele ukuba ngosebhuku noma ngabantu ababanjisiweyo ngoba ngobunengi sokusela abantu ababanjisiweyo bona osebhuku ngokwabo basebe.
Sanibonani eStudio 7 ngompofu okhulumayo u-Isaac. Siyabonga ebengisekhaya nami ngingahamba ekhaya ngo-10 April ngifike izolo. Into ezilapha nekhaya siswami sithandekile zibuhlungu. Into engiyibonileyo laphana kufuneka uhulumende afake umthetho ukwenza ukuthi abantu bonke bangazilawuli. Abantu bezimba komunye lomunye laphaya usebenzela esiswini sakhe. Akusekho umuntu okhangela omunye. So kufuneka uhulumende fake isandla kakhulu. Enye into engiyibonileyo abantu abale mchova erenti abasathola imali ngoba omunye lomunye umuntu ole moto yakhe uyabuye layisha abantu. Abantu baswele ibhizinisi. Yazi u-government engangenela lapha lela lizwe li-right. Uyazi uChamisa unenkani kakhulu. UChamisa nguye la olimaza ilizwe. Angeke vele kumele avume ukuthi uMnankagwa wawina bebe sebehlanganyela belungisa ilizwe leZimbabwe. Bebe yena besebona ukuthi 23 futhi kuyenzwa njani. Ekugcina sengicina bekufanele ukuthi bagebe abantu bonke. Sebeqedile ukugeba amathambo abantu bakithi ababulawa uGugrawondo. Bebe sebekhipha uhulumende besenikeza abantu imali kancane ebathoba inhliziyo, ebakhalisa isintwini kunjalo vele kwakulokukhalisa umuntu. Ngiyabonga ngojiji. Bye bye.
Into enye lokusasilela ezigabeni zakithi lapha ngamanzi, imigodi yamanzi. Ngiyacela mpela ukuthi government kumbe ngihlanganiso zeneze zisiza abantu uma zingabe zikwanisa, zilethe imota lezi ezibhora amanzi, zibhorele abantu amanzi, ngoba izakhamizi zihamba 15 kilometers, 20 kilometers zizama ukuthi ziyedinga amanzi okunatha. Kanti amanzi impilo, okufanele ukuthi wonke umuntu ngawuyithatha duze lekhaya. So sizakhamizi siyacela ukuthi laba abantu abayibo ababhora amanzi mabe ngaxhumana laba abantu abasiza izakhamizi, bephathise kakhulu ekubhodabhodeni lezigaba zakithi ezemandebeleni lapha, besisize ngemigodi yamanzi ngoba sithwele nzima kakhulu emanzini.
Sabona nibasakazi ngiyabingelela ngiphanazitha esihlangana lapha emazweni. Imicabango kayilali, imicabango kayihlaliseki, sikhathazeka njalo njalo nje ngokusemuva le esikuchiye khona wethu lapho esiphuma khona. Ngile mimbuzo nyana ethize nxa lingakuphindela udaba lokugurawundi njengoba nxala belukhuluma kuyandisikwala ngoJuma, ngile mibuzo emithize engifisa ukuthi uJuma akaliphendule yona, aphendule umphakathi kuyo. Njengomunye oyimsekeli wezanu-PF kufana le mbila leginyambila ihlala bhalulunye, iginyambila labe lifuna ukudobha umntwana liginye benjalo nje beyizanu-PF oJuma labo Gawuli. Udaba lolu bake balihlelela phansi nabe izanu-PF ngemva kokubani umnankagwa avumele ukuthi kukhulunywe ngalo, bake balihlalela phansi na beliqula lezanu-PF lonke laba ngapha besindebeni balukhulumisana. Xa balukhulumisana baphuma lezinqumo ba. Okwesibili, ngicela ukuthi laba bobaba laba bezanu-PF besindebeleni laba abathiwa ngabesindebeleni bake bayashuti kati i-grand plan bayayazi na. Iyabhala izanu-PF ngo-1979 lapho kwaphuma khona inhlelo zokugurawundi, kwakulungiselelwa phela umbuso wamashona ukuthi bazabusa njani, bazakhipha njani amandebele elizweni bathathe konke. Ngazi ngojuma kona bayabona balamahlo kubona ukuthi kambi okwenzakala emandebeleni kuyini ngalesi sikhathi. Umthwakazi wonke kusukisele ikhwekhwe kuze ukuthi ebantu suke bed bridge kuze ukuthi iwanti ukuthi yonke umsebenzi yonke into ngomathanyela kusemeza umuntu wesitshonini, kuthanyela umuntu wesitshonini, kudijala ngumuntu wesitshonini vele phezulu kakhulu kuministri konke kubanjwe yibo kuzekuthi phasi. Futhi bayakubona yini na nxa babathe hlangene babakhulume ngakho na? Ngoba thina abantu sikubona njengokuthi yikho ground enkulu naleyo, yiyo i-grand plan eyabhala ukuthi singababulala bese sithatha lokhu lalokhu lalokhu kube ngokwethu. Noma kwi-contraction iyashuba khona le i-RR izokuthi obulawayo mbizo zokuthi oplamthi bafike baxile bakhe ukuthi ngasibona kwikho kwi-ground yikho singahlaliseki, yikho kusikhathazela ngasemazweni sihlile ukuphumula nemicabango leyo. Bonke abantu bakamthokazi ngiyabacela ukuthi bavuse iqondo, bacabangisise ubunzima bonke ebusiphakathi babo buyikugurawundi kwayo.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, amakhulu lamakhulu ezizalwane zeMozambique ezasila kuzulu lesiphepho ele-cyclone Idai zaya enkambeni zeziphepheli eMalawi kunyanga edluleyo zithi azizimiselanga ukubuyela ekhaya kodwa zifuna ukuthutha ziye kwakhela endaweni ephezulu. Zithi zingabuyela zilakho njalo ukuhlaselwa lizulu elifanayo kuminyaka elandelayo. Zicela uhulumende weMalawi ukuthi engavali lezi nkamba ngenyanga ezayo njengokutsho kwakhe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezenzakala eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Joe Biden owokudinga usekelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ka-2020 lubikwa luqhubeka kuhle ngoba uphenyo olwenziweyo likhomba ukuthi nguye okhokhela abanye bakhe bebandla eliphikisayo lama-Democrats ngesilinganiso sokungamachumi amathathu lesitshiyagalolunye ekhulwini, i-39%. UMnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulandelwa nguSenator Bernie Sanders weVermont olesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%. Engaphumelela kukhetho lwama-primary elections aleli bandla, uMnumzana Biden uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe, i-second term. Abanye abancintisayo nguSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana uMnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris kanye lelunga ledale leCongress uMnumzana Peter O'Rourke. Emhlanganweni wakhe we-rally ngomvulo, uMnumzana Biden ukubeke sobala ukuthi umkhankaso wakhe uqophe ukutshengisa ukuthi umongameli Donald Trump uxabanisa abantu elizweni, ngakho yena ufuna ukubamanyanisa ukwenzela ukuqinisa ilizwe. Umongameli Trump useke wachothoza uMnumzana Biden ebulenjini beTwitter esithi ulivila nje njalo ngu-Sleepy Joe. Kambe bengadibana bobabili laba kungazala nkomoni? Kuhlandla lwethu lesithathu esilethulela lona emsakazweni wena we-Studio 7, namhla sihlaziya lolu daba silengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema.
Mbona kuzabuyela okwakuyikho khona kwathi ntshumongameli. Lo umongameli uTrump kwenza kwakuthini okunye okungela dignity yesikhundla sikamongameli. Manje umuntu wakhona kalandaba lakho uyakhuluma kufuna ufike engqondweni ukuthi kuzanceda abantu, kuyabambanisa abantu yini kalandaba yapho ngokuthethisa nsuku zonke. Kodwa mzona ezakhitshwa kuzangena umuntu ozabisela ilizwe back esikhathini sokukhankasa okule similo esihle kule dignity.
Kukhanye bekhona abalokhu bemsekela, akusoze kwenza abanye bebona ingane lanxa ukhulumela eceleni nje ungaqhubeka ubusa.
Ngibona uMnumzana Trump ukhona lapha amekhona ukani bamthakwenza bamthakazelile. Nxa ekhuluma ekhuluma iqiniso lakhe leli kula bantu abathanda umuntu onjalo, ikakhulu yena ukhuluma kakhulu esola iziphepheli ama-immigrants abuyayo la. Uyakhuluma njalo bangathandani whether umuntu omnyama olikhiwa umuntu o-Spanish, ukukhuluma kuyakwenza abantu bangabambani. Kula bantu abathi nxa bemlaleli bazabe thokoza ukuthi yikho sikufunayo, wena sifuna amakhiwa wodwa lakho elizweni le-America, lizwe lethu leli, azifuni abantu abavela kwamanye amazwe. I think bona laba bantu labo baningi kakhulu, especially abakuthi ima-rural areas baningi kakhulu and bayamthokozelela, and so far lokho bemthanda kakhulu ukuthi indlela abusa ngayo abayifunayo. So ngibone ngathi kuzaba nzima lapho ku-2020.
UMnumzana Biden wasake samuzwe sithi kabuye umongameli Trump bezochayana ngemva kwendlu, kambe ukuthi la singezwa ekhuluma okuseceleni kakhulu nxa sebeqondene nomongameli Trump.
I think nxa sokunjalo engxeyebaula uzakhuluma, but okwa-Biden kule kuyacina akudlulisa malawulo. Umuntu ophinda azobusa aphinde axolise ukuthi hayi laphana ngiphambasa ukukhuluma bengizama ukuthi uTrump yena ngokwakhe kaxolisi even one day. Wonke akukhulumayo uza mani lakho katshintshi. Kodwa-ke nxa sebebakhangeleni ngibona ngani uBiden uyagcina la engane sesisuka njengoTrump ukwenzela ukuthi awine nje kuphela.
Lowo ke ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxelayo eseDallas eTexas. Yebo ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. USindiso Mugore uthi morning Zimbabwe. UVasco Nyaningwe Moyo uthi bazasibangela umsindo ngento engekho i-MDC ayeke ukugqugquzela udlame ngoba nabo bayehluleka namanje. Singazi ukuthi utsholuphi ngoba udaba isilubalileyo belikhuluma ngokutshengisela okusemthethweni. uJason Maphosa yena uthi morning msakazi. Namhlanje ke kwezomculo sibuyela emuva kulabo abathanda umculo we-reggae umdumo wamakhosi oke wadla ubhedi weZimbabwe ngeminyaka yama-1980s. Namhla sikhamba loBurning Spear, igama lakhe lokuzalwa kungu-Winston Rodney oweJamaica phela yena ulokhu lokholo lwesi-Rastafarian njalo seleminyaka engu-74 sikhuluma nje. Iningi lizamkhumbula ngengoma zakhe eziningi kodwa namhla siliqhonsela uShe's Mine ulapha athi Don't Mess With My Jill ngowami ngiyamthanda ngumculo wothando lo.
I love a girl and her name is Oh Jill, oh Jill, oh Jill.
Don't mess with Jill.
Oh Jill, oh Jill, oh Jill.
Don't mess with Jill.
Don't mess with
umculo kaBurning Spear ke esithi She's Mine usiphethela udaba uhlelo lwethu lalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le-Workers Day namuhla izisebenzi zikhala ngokuthi impilo yomile ngoba impahla ziyadula njalo lemisebenzi yasilela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.